Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 5 kumfumfu 2021 igama nguntungamili inkomo nanzi ezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe usekweze amaphepha emthethwandaba we High Court ephikisa isinqumo sokuthi amathambo omkakhe agejwe ayengcwatshwa eNational Heroes Acre. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lweWorld Teachers Day ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukucitha kwenkundla zokuxhumana ezivalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuchiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe izolo ukweze amaphepha emthethwandaba we High Court ephikisa isinqumo senkantolo kamantshi esokuthi amathambo omkakhe umnumzana Robert Mgabe kumele agejwe ayengcwatshwa emathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre eHarare. Unkosikazi Mgabe uthethe inyathelo leli kulandela ukwehluleka kwabantwabakhe ukuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba kamantshi. Umgabe wala ukungcwatshwa eHeroes Acre wakhetha ukubekwa emzini wakhe kozwimba. Kodwa induna yakulumango yakweza isicelo enkantolo kamantshi isithi kumele amathambo akhe agejwe ayengcwatshwa kutsha eHeroes Acre ngoba ukubekwa kwakhe emzini wakhe kwenziwa ngaphandle komthetho. Le yinto eyasekelwa inkantolo kamantshi. Kodwa kusicelo sakhe High Court izolo uGrace Mgabe uthe lokho kumele kuvinjwe umgabe ekelwe lele lapho angcwatshwe khona emzini wakhe. Ukhona nenjalo ngokuthi umdeni wakhe uhlukumezekile kakhulu ngalolu daba. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwababalisi olweWorld Teachers Day ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso zababalisi ezigoqela iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, iZimbabwe Teachers Association kanye leAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zithi i-$130 eholwa ngababalisi kanye nelilutho. Ngokunjalo zithi ababalisi kumele baholiswe i-$520 ababeyihola ngo-2018. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentathelizindaba e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi isiphathamandla ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ungomunye wabantu abavula amabhuku amabhanga phetsheya ngenjongo yokufihla inotho yakhe. Lokho kuvezwe inkundla yeZim Live izolo kulandela ukwethulwa kwempumela yophenyo lolu lona oluchayiso bala ababusi kanye labake babangababusi abedlula amachumi amathathu abafana lomongameli uHuru Kenyatta wakwele Kenya ababikwa befihle inoto yabo phetsheya. Inkundla yeHawks layo ibika ukuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Bill Rothenberg laye uqanjiwe kulolu phenyo. Umsakazo weStudio 7 kawenelisanga ukukhuluma lababili laba.
Yebo 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 mthoka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe-World Teachers Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ukucitha kwenkundla zokuxhumana ezibalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuchiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Inkundla zontathu zisebenza ziphansi kwenkampani yeFacebook yona elawulwa inkisela yaseMelika uMark Zuckerberg. Inkampani le yethule umbiko ixolisa njalo ithembisa ukuthi izalulungisisa lolu daba lanxa ingatshongo ukuthi imbangela kuyini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane umnumzana Difa Dube.
Udaba lolu babonkomo ludaba olutshiye abantu abaningi bekhathazekile kakhulu, ngoba njengoba sisazi ukuthi iWhatsApp ikakhulukazi iWhatsApp bekuyindlela eyenza ukuthi impilo belula kakhulu ukuthi abantu abaxhumane njalo ngendlela engelandleko eningi kakhulu, ngoba sazi ukuthi abanye bebesenelisa ukufaka amadatha kwese kusithi ekufakeni kwakho amadatha khona phana umuntu ayenelisa ukuthi mhlawumbe iye phela inyanga lokwesebenzisa amadatha amalutshwana. Bekungafani lokuthi umuntu atifake nje imali efonini ebesetshaya ucingo direct, esikwaziyo ukuthi kuba le ndleko enkulu kakhulu. Ingakho abantu lakathesi basasele confusion enkulu kakhulu, kodwa ke yinto ezabuyilungiswe abantu abangakhathazeki kakhulu ukuze abuya kulungiswa, njengoba sisazi ukuthi izinto zonke lezi izinto esiphila kizo ezisebenza ngaphansi kwe-technology. Kuba lama links ezinto eziningi kakhulu okungakuthi nxa ungaphazamiseka nje noma i-software eyodwa noma ngabe udinga ama-updates noma into ezinjalo kusuke kube sekusiba lomthelela kwezinye izinto. Kodwa ke hayi, ngendlela ebesiloko sixhumana labo kutshengisa khona ukuthi yonke into iza kuyiphindiphindela, kodwa ngemva kosuku olulodwa noma isuku ezimbili.
Ukucitha kwenkundla lezi kuza ngesikhathi iFacebook isetheswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kuza njalo ngesikhathi omunye owake wasebenzela linkampani ekhangelelwe ukupha ubufakazi edalele eParliamente eleCongress namuhla. Kambe ukucitha lokho singathi kulokwenza lokwenzakalayo lokhu yini, kumbe kube liphutha nje lokho esingathi i-technical fault?
Nxa sithi ukuxhumana labo bona abaphetheyo lezinkundla bona bathi udaba lolo lwenze ukuthi kungabi lokuxhumana namhlanje, noma sithi ama-social media abo lawa angasebenzi namhlanje, bona bathi i-technical issue. Kodwa ke besukuhluza ngazo lezo ndlela siye saba lembuzo labo njalo ukuthi sizama ukuthi sizwisise, ngoba sekukaningi kakhulu abantu bekhalaza kakhulu ukuthi indlela abaphathwa ngayo noma indlela sekusenzakala ngakhona lapha ikakhulukazi ku-Facebook kakhulu kakhulu yengathi yeyadala umsindo omkhulu kakhulu ezintweni eziningi ebekade kubandakanyeka iFacebook ukuthi ilumthelela omkhulu kuloko yikho baze bacina beyidonsela edale ukuthi ayize izonika ubufakazi ngezinto ezikhulunywa mayelana ngendlela abaphatha ngayo imisebenzi yabo kodwa ke ngibona ngathi okunye sokungathi sokungathi sekwaqondana osekuthiye abanye abantu abaningi kakhulu becabanga ukuthi kungabe kuwukuthi kulomthelela ukuthi mhlambe bafuna ukuthi baqale bayeqeda kuqala noma mhlambe zikhona ezinye izinto abazibonayo ukuthi zingabe zikhona lapha kuFacebook mhlambe abasazama ukuthi bazikliye ukwenzela ukuthi inqabe siyafika lelo langa bebe kuwukuthi umlando wabo bayenelise ukuthi badefende umthwalo lwabo abayithisayo ukuthi bayenelise ukuthi bazwisise kahle ukuthi okunye ukuthi bengakubeka kanjani kodwa mhlambe baye babona ukuthi inqabe ngahamba bayedale kukanti ilokhu ivulekile kwisikhathi sekungenza ukuthi icala labo lifike libe lembuzo eminingi kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Inkundla zontathu bese ziqalisile ukusebenza kwezinye indawo namuhla ekuseni. Ibandla eliphikisayo ele Democratic Union of Masses lithi lanxa seliqalisile ukulungiselela ukhetho luka 2023 alikaphumile sinqumo esokuthi lizancintisana kukhetho lokudinga umongameli. Sixoxele umkhokheli waleli bandla umnumzana Khulekani Ndlovu.
Njengomholi webandla bengisabhizi lapha eGauteng lapha ngisadinga nje izeneliso ukuthi nxa sesekhaya senelise ukufinyelela endaweni eziningi zokuthi sibe lama-structures nje endaweni zakithi esindebeleni ngoba sifuna ukungena kukhetho vele siyilungiselele umkhungela muntu othanda buza ukuthi kati yini. So kwamanje vele hhayi le nhlezana nje labantu enginalo lapho egolapho sibizi sidinga imali ukuthi sithenge lokhu esikuthengayo ufana nje lama-t-shirt lama-banners and the like. Yeah, it's a busy impela tonga zimbizi. Njalo kuyabona nxa usenza umsebenzi othandayo kumnandi kabi ngoba vele awuthoki lutho. Afana nje lakho napho nje uma usenza umsebenzi wokusakaza you feel great because you're doing what you want. So yikho into engiyenzayo. Politics is in my blood. It's a busy impela.
Eliza ncintisa kuzo zonke izikhundla yini okugoqela esikamongameli ezamakhansila kanye lezamalunga eParliament.
Ekhethweni sizongena mpela inyawo zonke ngoba vele yinto esilindeleyo sizoncintisa endaweni zonke but okukamongameli sisakudingida lokho asikaphumi nesixazululo ukuthi singene ekhethweni kamongameli kodwa kuma-councillors tunga noma kuma-MPs abameli iparliament hhayi sizangena mpela indawo zonke nje sizangena mpela kodwa njalo nje vele sisacabanga ukuthi singene emhlubulo wonke kumbe singene emhlubulweni noma odebeleni ngoba vele thina vele siyiphathi yesindebeleni so kuyokudingekayo kukunye okwenzakalayo asinanda kakhulu ngoba sifuna ukunikeza abantu bakithi amandla bezizwe ukuthi bobane banamandla okwenza noma yini abayifunayo tungazokuthela ukuthi emhlabeni esiphila kuwo lapha nxa ungazinikezanga amandla okuphila noma okwenza noma yini awusoze ulunge uyahlala njengomuntu nje ocicindezelweyo yingakho yisithi hayi sifuna ukunikeza abantu bakithi ithuba lokuthi bamele umhlaba wabo bamele umhlabathi wabo.
Izimi njani inhlelo zenu?
Inhlelo esilazo babonkomo izokuthi sibe lama structures aqinileyo ekhaya sikwazi lati ukukhankasa sibe labantu abazosimela kuma constituencies ingakho nje sidinga nje izeneliso zemali ukuthi sikhone impela ukukhankasa impela ngoba khona osokufunayo ukuthi kwenzeke njalo into zenzeka nxa wena vele umuntu uzenza azaziwizodwa nje nothing comes tunga epletini even ipapa olupheka isithwalo siphekayo asizi nje kulomsebenzi ukuthi kube lipapa elidliwayo isithwalo esidliwayo so ukuze kube lengqubeko kumbe ingqubeko laphambili ukuthi abantu kumele basebenze sibe lama-structures dinga abantu abazosimela lathi nje sibaxhase lapha nalaphana ababe befuna ukuxhaswa yinto esilayo manje ey'nhleleni zethu bengikhuluma nje manje lo mama umakhuphe owezeki laba kubulawa lapha besikhuluma nje ku WhatsApp khona bengithi mina esiyena ama meeting bazowayenza njalo bazosibiza so bengithi kumele impela bagoqele abantu bonke amaphathi onke awukubulayo kume maphathi okumathebele ungabi nje iMDC noma izana uphefu kuphela so beke ngixwayisa ukuthi ngoba kutholakala ukuthi iMDC lezana uphefu kuphela yizo nje iphathi ezazakalayo eZimbabwe kanti ke hayi akunjalo kufanele babize abantu bonke baphatheke enhleleni zabo lezi ezezekilezi izokuvota noma ukufundisa abantu ukuthi kuvota njani noma kunini and so forth and so forth.
Umnumzana Kulekani Ndlovu ngomkhokheli webandla le-Democratic Union of Masses sixoxela ekwele South Africa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uzavula ngokusemthethweni isibhedlela sekhwekhwe infectious diseases namuhla. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zeChabalala zifuna umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube achiye umsebenzi. Isikhathi sembiko yenu.
Siyabonga abalandeli be-Studio 7 ikakhulu wonke abasisakazelayo emsakazweni. Sibabonga kakhulu ukuthi umsebenzi wabo bawuqhuba kude ku-Studio 7. Mina ngisesabeni seGwanda ngapha, esabeni seGwanda lapha ekhlophe silalo ikakhulu siqondane ne-COVID-19 lapha. Sike esibhedlela lapha sibonakala kunamuthi. Loko silindile ukuthi khona umuthi uyabuya sokulesikhathi eside sizaze sibulawa yi-COVID-19. Bakhuthaza ukuthi seyihlatshwa ama-injections kodwa esibhedlela kula lutho akula mithi esibhedlela enkiso lapha akuloku kuthiwa kula muthi. Manje kuze kube nini eMashaba hospital eseMashaba eGwanda ngapha yiko akula muthi esiwuthola. So sicela ukuthi uhulumende akukhuthaze kakhulu ukuthi umuthi ubuye abantu sihlatshwe.
Salubonani lonke basakazi bakaStudio 7. Ngiyalibingelela ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umsebenzi lo uqhubayo umkhulu kakhulu njalo ulamulela isizwe. Ngiyakubonga lokho. Asisebenzeni sithembelina. Lama newspaper sekunzima ukuthi siwabale ngoba angelaqiniswe ledlula okuphuma kuStudio 7. Ngiletha lokho kumphakathi weZimbabwe. Mayelana ngamaphathi ezilakhona eZimbabwe. Ngixwayisa uzulu wonke weZimbabwe ukuthi ukuze sihlale kuhle yikuba sizinanzelele ukuthi khona sisuka ngaphi. Kulamaphathi lavumbo lokakhathesi abengekho izolo. Lawo maphathi asebuya sephethe induku ekaJoshua Nkomo engamanga. Ngithanda ukuthi ngibazise bonke ukuthi khona umsebenzi lowo okuhluthunela izani phefu umbuso umkhulu kakhulu ayisiyonto encane. So lokhu abakwenzayo mina njengami ngibabona njengabantu abasetshenziswa izani phefu. Indaba le ukuthi ngithi inkulu ukuthi yehlula yena uJoshua Nkomo umdala wethu sonke nesasimthembile kodwa akazange aphuthe ngento yonale. Okuyikho ukuthi khona amabandla lawa cela ukuthi ami abantu sebehlakani phila ayiseyiziwula. Nanzelelani ngani bafowethu. Iningi lonke lamaphathi lawa afonywayo achothoza uThamisa. Kanti kuyini bechothoza uThamisa? Sebebonini kuThamisa? Kungani bengakhulumi ngenhlelo zabo bamyekelelayo? Kodwa ke bona bayake bezwe yini abalandeli bakaThamisa kumbe yena uThamisa ekhuluma ngabo. Lokho kithi kuvele kusobala ukuthi khona bathunywe izanu PF ukuthi basebenzele izanu PF uze uThamisa ngohlozi lwakho olukhona yenelisa ukuthi awine ukhetho. Yebo kulezi wula siyakwazi ukuthi kulezi wula ezithi nxa kukhulunywa khona ukukhulunywazi kulalele. Labo bakhulumela zona izwula zona lezi ukuthi kodwa laba abakhaliphileyo bakubona mhlophe ukuthi khona akulalutho. I-disturbance lenje le ekhona vele kabayindawo. Yona i-MRP le ethi nxa ikhuluma ikhulume ngokuchothoza ivele yona isuka ngapha. Siyakwazi umqondisi bonabo ukuthi bona bavele ngapha lokuthi basetshenziswa ngobani siyakwazi.
Yes, sibonge ku Studio 7. Sibonge ngibonge ukungena ku Studio 7. Cela ukuphawula kancane lapha, cela ukuphawula kancane ngendaba yeZimbabwe laphana kuzano PF kahle kahle ngayi zano PF. Siyacela abantu benhlangano yeZano PF, siyacela leyo inhlangano yenu ngeyenu, akulomunye umuntu ozolithathela yona. Kodwa into esicelayo ukuthi cela lihlukanise iZano PF legovernment. IZano PF inhlangano iparty, so ingazenzi ugovernment yona, kusiyo government. Yona ikhetha umuntu ozoyama kugovernment, ozoyayimela kugovernment. So igovernment ngeyonke umuntu, ngeyakhe wonke umuntu. Njengathi singamaNdebele lathi sin part of yayo igovernment yeZimbabwe. So siyacela ukuthi lingasibandlululi njalo iZano PF ingasebenzisi ubandlululo ukuphatha leli lizwe ngokuthi ingasafuni ukuphuma embusweni. Yabona, asiyacela noma bebusa kodwa busani kahle phela abanye abantu, libe kwazi ukuthi lathi singabantwana inzalo yeZimbabwe, inzalo yakhona lapho elikhona lapho elibusa khona. So siyacela ukuthi lihlukanise ubaba uMnanga Gwamaye sei president, akusiyo president yeZano PF kuphela, ipresident futhi akusizi president yamandu beshonene kuphela, ipresident yeZimbabwe yonke, amaNdebele ngamaNambia ngabamaSuthu ngabonke abantu ngamakhalanga. So kumele siphathana nini 50-50, hayi ukuthi lisibandlulule engathi thina emathebheleleni asibo bantu sizinyamazane ezisegame park. Siyacela lisinakekele lathi, asihloniphana nini abanye labanye basebenze lapha abazalelwe khona. Sibonge, ngibonge ngumlilo lapha eGoli.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi abahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo babulale amasotsha kweleBurkina Faso alitshumilane izolo. Umsakazo munye uthi njalo izisebenzi zomanyano we-United Nations eziyisikhombisa ezixotshwe kwele-Ethiopia nguhulumende sezisukile kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo usole ibandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuvumela uhulumende ukuqhubeka eboleka imali ukuze enelise ukuqhuba inhlelo zakhe okuthiwa yikwenyusa i-debt ceiling ngesiNgisi. uBiden uthe okwenziwa ngamaRepublicans lokhu kufaka iMelika esimeni esibi lapho ezakwehluleka khona okwakuqala embalini yelizwe ukuhlawula izikwelete zayo ezingena kumadola angamatrillion lamatrillion. Uhulumende ulakho ukuvala izisebenzi zakhe zitshelwe ukuthi zingabuyi emsebenzini ngoba esephelelwe imali kungafika umhlaka 18 walinyanga amaRepublicans eloke esala. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
UBiden I think kubalulekile ukuthi atshengise amandla engingathi i-strength ngoba yena imandate yakhe eyokubusa uyithole ebantwini ngokhetho luka-2020. Into azenzayo zonke ama-bills azama ukuwaphusha ku-Congress ngama-bills asupportwa iningi kakhulu labantu abangama-Democrats abayibona abamvotelayo. Ama-Republicans adlala i-politics la ma becomplaina nge-debt limit. Ngoba i-debt limit yibona abayikhuphulayo ngesikhathi sika-Trump, u-Trump engu-president. I-debt limit ilapho ekhona khona manje ngendaba yabo ama-Republicans. Bavotela ama-tax cuts ayenziwa ngu-Donald Trump asupporta osomabhizinisi ukuthi bangabhadali i-fair share yabo ama-taxes. So khona manje uBiden ngoba yena usebusa ufuna ukufaka imithetho esupporta abasebenzi lalaba esingathi ngama-poor communities. Ama-Republican yiwona asephakama ecomplaina nge-debt limit into abangazange bayenze ngesikhathi bekhuphehlisa ama-taxes for ama-companies a-rich already.
AmaRepublicans ubona esala kokuphela na ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali okungabangela ilizwe leMelika ukuthi lehluleke ukubhadala isikwelete zalo.
Ekugcineni bazovuma ama-Republican. I think la it's a matter of ukuthi ngubani ozocwayiza amaqala phakathi kwama-Republican lama-Democrats. Ayazi ama-Republican angiboni ukuthi ukhona umuntu olesifiso sokuthi uhulumende avalwe angafunctioni ngoba that means ukuthi ama-government workers asozahole, amabutho asozahole and kulama-repercussions, ama-negative repercussions amabi kakhulu lokhu makuwukuthi kungenza ngalo ukuthi abaholi i-government ayibaholisi ngoba i-government ile kule shutdown ekhozwe ngama-Republicans. So angiboni bethatha i-chance efana laleyo ngoba kuzungaba affecta kakhulu uma kuza ama-election ka-2022.
Udaba lesikwelete seMelika lesi esingena kumatrillioni lamatrillioni kayisilo daba olumele eluphathe kubi izizalwane zaleli lizwe na ngendlela ama-Republicans athi aphatheke kubi ngayo.
Isikwelede vele esikhathini esiningi sonke siyazi ukuthi isikwelede akusiyonto enhle, into kumele ukuthi ngabe iyakontrolwa. Iproblem esilayo yiyona le yokuthi ama-Republican bona makuyikujiba bakhuphula i-debt ceiling le abakuboni konke khona lokhu asebekubona manje. Bayikhuphula ngespidi benganakelele ngoba ungakhangelisisa every time i-debt ye-America ikhuphuka kakhulu ma kuyiwa ama-Republican asembusweni. Ma ukhangelisisa ukuyela ngasemuva i-fiscal lokhu esikubiza i-fiscal discipline, ama-Republican mina ngibona engelawo ngoba bona they do izinto based on partisan lines. Ma kuyikuthi ngama-Democrati afuna ukukhuphula i-debt ceiling bayakhononda, kodwa ma kuyikuthi yibo abasembusweni bayakuvumela. So balama double standards. Isizwe yesu kumele sikomplaine ma kuyukuthi isikwelede lezi azisebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa umkhonomi lokucreata imisebenzi lokukhuphula imiholo yabantu ukwenzela ukuthi abantu babe le standard of living ephucukileyo. So yes, of course, ma kuyukuthi imali yakhona igcina inothisa abavele sebenothile kuyiproblem kakhulu lokho and kumele ukuthi isikwelede lesi sona sehle and I'm sure ukuthi into ekhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi uhulumende kumele abe proactive ngakho lokho.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. siziqibe ngebezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe usekweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ephikisa isinqumo sokuthi amathambo omkakhe agejwe ayengcwatshwa e-National Heroes Acre eHarare. EleZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lweWorld Teachers Day ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezibalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.